sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla zisithupha kumabasa 2019 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yeEconet Wireless ithi ifisa ukuncedisa abantu abalezindlu ezabhidlizwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Insimi zabalimi zakhukulwa ngamanzi kuze kune izulu lesiphepho eManikaland.
Sasesilingele ukuvunwa sibili isilimo sabo, kodwa ngomoya namanzi afikayo, hhayi konakala konke kwalala phansi okuthi vele akusavuki lutho.
Ilizwe leRwanda likhuthaza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu bengabulalani.
What we learned is that as a people and as a country, you need unity.
Esakufundayo ukuthi kumele abantu basebenze ndawonye, bathandane.
Kweza besifazana sixoxa lesakhamuzi seMjimanimani esehlelwa ingozi yamanzi.
Sikhanyelane lendlala engayenziyo lapha. Kake sazi ukuthi kulama umumbo obuyayo okuthengisa saka $20. Lapha ukuthi uyithole $20 yakhona ukuthi uzathengisa, awuseze uyithole.
Lingakhuthwa lohlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inkampani enkulu yabomakhalekhukhwini e-Econet Wireless Zimbabwe esilesikhathi incedisa abantu ababhekane lengozi yadalwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai ithi ifisa ukwakhela abahluphekileyo izindlu njalo lokuvuselela amabhizimusi esabelweni seManikaland. Umnumzana Love Monya Thime obona ngenhlelo ezijeneyo kukampani le uthi bancedisana lezakhamizi, uhulumende kanye lenkokheli yomdabu ekwenzeni inhlelo lezi.
Our first focus was to do the search and rescue. We were also picking up the broken, the missing, and those who needed medical attention. The second part of our intervention was to work with...
Kunengi esikwenza ebantwini lapha, siyabahlenga sibili abantu abanengi.
Some of the things that we're now focusing on is to ensure that the businesses that were destroyed, we help stimulation and recovery package. So working with our Steward Bank and our EcoCash, we're helping the agents, we're helping shop owners, SMEs to restock and basically pick up the pieces.
Masisikhangela kakhulu khonapha njalo silenhlelo ezijeneyo ezinjengokuthi sifisa ukuvuselela izindlu zabantu, njalo kuza kuthi ngokuya kwesikhathi sizathi ukuthi sibone ukuthi amabhizimusi avuselelwa khonapha. Esikwenzayo ukuthi ke sivuselele umnotho wendawo le.
We are already in the communities, or people are embedded in the communities, and we're working, you know, government agencies to verify councillors, certain community structures to verify that you know this person.
Ukwenzela ukuthi sincede abantu abayibo, sikhulumisana labantu abaningi khonapha ke esigabeni, abanye abanjengabo sobhuku labanye abachiyeneyo. Lokhu sikwenzela ke ukuthi sincede abantu abadinga uncedo lolu.
They own a business before, so the obviously verification process is for us to be sure that they are business.
Izulu lesiphepho leli labulala abantu abafika phose amakhulu amathathu lamachumi amahlanu 344 esabelweni seManikaland. Kusenjalo insimi zabalimi abaningi zakhukhulwa ngamanzi kulandela okuna kwezulu leli. Unkosazana Roslyn Mkandla okunhlanganiso ebona ngabalimi eNational Employment Council for Agriculture uthi kuyethusa okusemasimini.
Abalimi kubonakala gibi ngoba sasesilingele ukuvunwa sibili isilimo sabo, kodwa ngomoya namanzi afikayo, hhayi konakala konke kwalala phansi okuthi vele akusavuki lutho. Umumbo wawusuza koma, so ulele emanzini.
Kwenziwani ukwenzela ukuthi badobhe nje khonoko okuncane okukhona?
Hhayi, lokhana vele sokonakele, sokukhuntile, sokubolile, so sebelindele nje ukuthi nxa bengaqalisa kutsha, I think next year or seasonal, lokho okunye okulinywa seasonal yikho abangakwenza futhi bethi redo. Okuningi hayi kwadamages
amasimu abo, sizokuthiwa vele kugcwele izifula indonga kunjalo nje
amaplaza amaningi kwaba zindonga sibili okokuthi ha kuzathatha umnyaka ukuthi kulungiswe
ngamba ukuthi bona abalimi bangazilungisela bodwa kumbe kumele bancediswe nguhulumende
uncedo luyadingeka sibili kuhulumende ngoba abaningi bengeke benelise ukuthi bakulungise bebodwa
kodwa-ke linangikwenu nxa sesikhangele i-National Employment Council liyabanceda yini kumbe vele kuzima ukubancedisa
hayi uncedo luzakhitshwa lukhona sibili luzakhitshwa bayafika khona le bayebona i-damage ekhona then bese bebona ukuthi bangasiza njani
nxa sesikhangela sibili njengokutsho kwakho ukuthi kungathatha isikhathi eside ukuthi abalimi laba begcine belima kutsha bangazama ukulima kule ndonga kunjalo kambe kungamilani nxa kunjalo
hhayi akungeke kube lalutho oluphumayo ngoba umhlabathi wonke wahamba wageziseka nje sokuzindonga okungatshengisiyo lokuthi kwake kwalinywa khona amashe iwasegcwele aphuma phansi
singathi indawo okuthiwa zingazani zilabalimi ababhekane lohlupho lolu zindawo ezinjengaziphi nxa ungazibalisa nje ezinhlutshwane
kusechimanimani
singathi abalimi baningi kakhulu khona ngale
ye bakhona sibili indawo amaplaza amakhulu akhona ngale so yikho konakala khona kakhulu ngoba obhanana balala phansi ogwayi mumbu labo sugar cane vela amakrena wankwanisa ukungena so sebevuna ngezandla lokho kuseleyo
singathi lapha sikhuluma ngabalimi abamhlophe kumbe abamnyama
kuhlangene abamhlophe labamnyama
unkosazana Roslyn Mkandla ukunhlanganiso ebona ngabalimi e-National Employment Council for Agriculture sixoxe laye esemtare
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Omele ilizwe leRwanda kwele Zimbabwe uthi kumele abantu bahlalisane ngokuthula langothando ukwenzela ukuthi ibutho lingagangathi uZulu njengalokhu kwenzakala elizweni lakhe. Ilizwe leRwanda lifikisa iminyaka engamajumi amabili lanhlanu 25 kusasa kulandela ukubulawa kwamaTutsis ngamaHutus. Umnumzana James Musoni wethule lokhu eHarare izolo ngesikhathi kuthanyelwa emigoqweni edolobheni leli iziphathamandla zekhansili lezikahulumende labadabuka kwamanye amazwe.
What we learned is that as a people and as a country, you need unity.
Esakufundayo ukuthi kumele abantu basebenze ndawonye, bathandane. Okuqakathekileyo ukuthi abantu bamanyane. Ngiyakwazi ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe uyazama ukuthi lokhu kwenziwe.
And at the same time when you identify your needs and work together.
Kwabulawa abantu kwele Rwanda ngoba kwakulenzondano emangalisayo. Abantu babe ngathembana.
They realized because of a long term hatred that was that visit within Rwandans.
Okunye njalo okuqakathekileyo yikuthi uhulumende ahlolisiswe akwenzayo njalo abakuhulumende babuse kahle.
Wabulawa abantu abafika phose isigidi 800,000 ngomnyaka ka-1994 kubangwa ubuhlobo obabusenza ukuthi ama-Tutsis engadlelani kahle lama-Hutus. Wele Zimbabwe kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 libutho leGugulawundi emathebeleleni lenkabazwe ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Abantu abanjengomnumzana Roma Nyathi owalwa impi yenkululeko uthi uhulumende kumele axolise ngombhuqazwe weGugulawundi.
Kumele bavume ukuthi kwababulala abantu. Ngxake bevumileke is when actually so ungabona ukuthi kunga uyaphambili njani ngoba ngamthe sevumile icala lakhe ungadinga indlela ubona no engakhulumisana kumbe uthi hayi ngumuntu wami nomuntu uhlawuli ukuhlawula kwakhona ngale ndlela eziningi ungahlawula ngoba lesi sikhathi ukuthi abantu kwa-retarded development during that time. Awuzange retarded development ye-region kuphela, kwa-retarded development yabantu ababulawulayo ihlobo zawo. Yikho ukubona kwami lokuthi abaqale bavume. Nxa sebevumile sesiya phambili. Nxa wonile uyabuya wena ngwakho, angizange ngidinge mina. Uyabuya wena ngwakho. Kodwa ngifuna uxolisa. Uxolise wenzeni, ngenze 1, 2, 3, 4. Uyabuya wena ngwakho. Sibameleli ukuthi babuye bathi ukuthi bonile.
Ngambe kungaba lokuthula na kwele Zimbabwe okungenza ukuthi uhulumende engabulali abantu mahlayana. Umnumzana Clement Moyo olela ilungelo loluntu uthi kaboni umongameli Emmerson Mnangagwa ekhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa owebandla le-MDC lamanye aphikisayo ukwenzela ukuthi abantu bakhumisane umlotha.
Angithemba ukuthi laba bantu kulokuhlangana okungenzakala. Enye into esuke incedise lokho yokuthi amazwe la sihanqileyo awangakithi ngapha akhaya lawo kawazihluphi adinga ubudlelwane lomnangagwa endaweni yokuthi balungisise i-political platform yeZimbabwe. So angiboni kungalungiswa. Bona bodwa omnangagwa abalasifiso sokulungisa lokhu ngoba uyakhumbula ukuthi nge-unit government babevele bengafuni ukuthi labana abantu babalandele into abayifunayo besithi barongo begijimele ukubakhupha masinyane ukuze kubabuyele ngoba iziga zabo ziningi phela ngemuva ngale akuqondanga kubolile. So abalasifiso sokuthi kulungiswe izinto kungena uhulumende lwedemokhrasi ngoba kuzacubungula izinto eziningi ezenzakalayo. Ngibona ngathi inkinga ikhona lapho ukuthi okulungileyo kuhlupha bona.
Manje kuyaphetha ngani khonokho?
Sibili mina Dube, mina into engiyibonayo kwele Zimbabwe ukuthi izana ingazange ikhutshwe embusweni lokwasokuthenga. Kumbe ingavumela idemokhrasi kube lula kangako nje kuvotwe nje kakuhle sibili kule kuthula ngendlela eqondileyo esifisa wonke uZulu bese beluza ipower. Lokhu abakufisi ngitho enhliziyo emoyeni yabo, akuvela ngokufuna kwabo akungeke kwasakwenzakala. Ingabomo uyakwazi ukuthi nxa ngaye ngakhulumisana loChamisa alungise ama-reforms ngendlela okufuneka ngayo, ayikona ukukhuluma ngokuthi sifuna ukuwalungisa, awalungise ngendlela okufuneka ngayo. Uyakwazi ukuthi into ziyalunga, but angalungisa ama-reforms lana sevula ikhonkhobi sebemthathela umbuso, lokho akufisi.
Umnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF uthi ukukhulumisana umlotha lokulungisa ezombusazwe ezihluphayo kwele Zimbabwe kungenziwa nxa abantu abanjengomnumzana Jamisa bengavuma ukuthi banqotshwa ngumnangagwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka ophelileyo.
Wonke umuntu usethwele nzima udlakala uklubhu ngenxa yokuthi bona ubaba uJamisa uyehluleke ukuthi azithoke athi hayi okusalayo iZimbabwe kayiye phambili. So mina nxa ngikhayeleke ku-future as long as elonke banjengomoya wona lowo akusho ukuthi kona sizathwalala uklubhu sibili, kodwa mina ngiyakwazi ubana uNkulunkulu kadakwi kalali kaphosisi angiboni lona uzavumela ubana iZimbabwe ife ibhidlike. Ngiyakwazi ubana one day sizathola impendulo, sizathola ububelo, i-solution ikhona. Kodwa unfortunately ibuye sesithwele nzima kakhulu.
Bona bodwa sibili bangadonsana bengene endlini bahlale phansi badle bonke banathi tiye ndawonye bakhulume ngodaba lolu bengatshelwanga ngumuntu ukuthi kumele bekwenze khonokho.
Yikho vele okumele kwenzakale ngoba singabantwana beZimbabwe sonke, silobuhlobo sonke. Akula sizathu esingayala ukubana abantu behlale phansi bekhulumisane. Mina nginje engikhulumayo la ubaba uChamiselwana ngimazi njengalapha lalapha duzane sibili. Ngumuntu oseke wangena emotini yami wahlala esithuleni eceleni kwami, sadriver sibabili. So kungelo omunye umuntu sikhulumisane sixoxisana bese nathi tiye sonke besidla isitshwala sonke ngisedalela ePhalamende. So akula nto eyehlulayo ukubana sihlale phansi sikhulumisane, sikhulumisane imlotha iZimbabwe ibe lengqubela phambili.
Umnangagwa wethulela uZulu umthetho we-National Peace and Reconciliation Commission Act okhangelelwe ukuthi uzathoba izilonda zalabo ababulawelwa izihlobo zabo ngesikhathi seGugulahundi langesikhathi kusenziwa ukhetho selokhu ilizwe lathola uzibuse. Kodwa abaningi bayathandabuza ukuthi lokhu kuzanceda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
Sikesingeneke kwezemaphandleni, omama bemaphandleni sebekhuthazwe ukuthi bangene kwezombusazwe ukwenzela ukuthi balingane labesilisa edale lephalamende. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso zabesifazana zilokhu zikhonona ngokungalingani kwamathuba abesilisa labesifazana edale lephalamende. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Loba nje kulesihlalo ezibekelwe abesifazane edale lephalamende, omama bathi kuyadinga ukuthi bathole njalo ezinye izihlalo ukuze induba ababhekane lazo zikhangelwe. UNkosazana Maureen Nyathi, umqondisi we-Women's Coalition of Zimbabwe ezansi emandebeleni, uthi omama bemaphandleni akumelanga besabe ukulingana labo baba.
Kwamanye ama-communities uyathola ukuthi kuyakuthiwa umama engasukumi, ukhulumani vele wena, umama akahlali esitulweni. Umama akakwanisi ukukhuluma ebantwini, maybe phakathi lesekulamadoda. Thathula wena, umsebenzi wakho ngowangaphi? Ngowekitchen. Kodwa omama balelungile, le constitution iyabasekela ukuthi bale right and balelungile ukuthi bakhulume lapha abahlukumezwa khona.
Inkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi we-Women Development Association of Zimbabwe Waters, uthi umkhuba bomama ukungakhulumi ungena lasephalamende lapho iningi elifika lizihlalele nje.
And omama nxa akhethwe i-political party yakhe ofika ephalamende kahlabi lo mlomo omnene, ngoba i-political party yabe ivelimnika ama-guideline ukuthi uyakhuluma lokhu lalokhu lokhu lalokhu. So njenge-civic society sithi thina ikota sithi mayikhangele kuma-independent women, bakhona omama abangekho kupolitiki.
Amazwi akagcizelelwe unkosazana Bridget Moyo, ogatsha lwabomama kurhulumente olwe-Women Affairs.
Ikota system incedisile kakhulu, though singaka-achieve esifuna ukuku-achieve, asikayi-achieve i-50-50, but we are going there. Kuthi abanye omama who are not aligned to any political party abala i-chance yokungena through that quota system, ngoba i-quota system yona iyabe ikhangele umuntu osuka ku-political party ethile.
UNkosazana Sipho Maphosa uthi kuyadingeka njalo ukuthi omama bangene edalele ephalamende bathole imfundiso ngalokho okumele bakwenze ukuze bengalahleki.
Ngaphandle kokuthi vela usafikelele usungu honorable Bridget vele kasasazi, ngasabhudleli, ngasisakwanisi nokuthi sibike inhlupho zethu kuye, ngoba yena sekwesinye isibanga sebone ngani thina sesingokungabantu nje. So I think lapho goes back to the point yami ukuthi labo bafuna ukuthi benethe ukuthi kanti vele ulandeli e-Council Chambers Council uzosimela induko zethu.
Kusenjalo uZulu emaphandleni ukhala ezimathonzi ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo, njalo iningi labomama elifana lonkosikazi Siphiwe Chabangwe Ntebe lithwele amagabha avuzayo.
Uhlupho oluningi lwaziwa ngomama, luphethwe ngomama. Siyananzelela ukuthi ungavuka ekuseni ngama-4 ngama-5 o'clock uhlanganalo abantu ababonayo ngomama bethwele amabhasketi, bethwele ama-cardbox besiyawoda beselela abantwana ukuthi bathenge, bafundise abantwana, bathenge ukudla kwabantwana lakho konke okungabe kufunakalayo.
Ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lokhu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi emaphandleni ezivele ezibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Uma manje ke sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba lijone lendaba esiludulelwa nguChris Gandhi.
Lingalitshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa loNkosazana Stars Mathethebe, ingcwethi ecubungula ezamasiko. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hhayi, ngiyabonga.
Lezi nsuku kuhamba njani kwezokulobola lapha njengoba imali ihlupha? Abantu bayamukela ama-RTGS, ama-bond kumbe ama-dollars, kuhamba njani?
Ekuloboleni kuya ngokukhulumisana
sihlobo sami ikakhulu thina kithi esintwini umntwana kasiyo indlela yokuzuza ngayo imali thina esintwini umuntu nxa elobolisa ulobolisa ekhangele ukuhlanganisa ubuhlobo hathi ukuzuza inzuzo ngaleso sizathu umkhwenyana akhale ngakho wathi ulakho yikho khonokho abemuli abakwamukelayo ngoba kuyalo kusakhiwa umuzi kodwa kungathengiselwa namuntu
bakhona yini elalibazwe besithi bona vele asamukeli umali yelunye uhlobo sifuna idola lemelika kuphela.
Hathi, lokho ngokwenzakala ezitolo nxa kuthengiswa ulutho. Umuntu kakwenziwa njalo. Usungabiza wena, umuntu vele ubizelwa ngenkomo. Ye, umuntu thina kithi esintwini umuntu ubizelwa ngenkomo. Inkomo angaze abizele kuthiwe sifuna inkomo eyodwa kakangaziwe. Kutsho ukuthi inkomo leyo kakangaziwe. Yena lowo oyibizelwayo uyabe seza kutsho ukuthi ulayo noma akalayo. Xa engelayo esintwini kufanele acele kwabambizelayo. Hayi kangila nkomo bengicela ngilalokhu azitsholo yena. Angathi ngile RTGS, angathi ngile mali yangaphandle, angathi ngile randi kumbe iyusa, angakutsho yena. Kodwa abazali bakwethu esintwini abakaze babize imali. Abantu besintwini ngabala abafuni imali bafuna inkomo elamehlwa mnyama. Yiye lobola umuntu, yiye khipha umuntu esiye kwendeni, iphinde iye ngcola futhi inkomo ukuze lobo buhlobo leyo muli ihlale ndawonye okunaphakathi.
Ye kodwa ke lapho umuntu esithi inkomo angila sona isibaya vela ngilaso angithi yiko lapho kuthiwa khona hlawula imali imali yangikhona manje uyabe yayikhipha ngalupho hlobo
yikho ngisithi mina yena olotsholiswayo ongaselayo leyo nkomo ongelaso lezo sivayo kathi yakhohlwa yini ukuthi thina amandebele besivele sisenda kumbe sikoma ngokukhangela umhlambi lobukhulu besibaya ngoba singabantu benyama phela lochakho lamasi so engiya kikho lapha ukuthi ongela sibaya lo esenithe ngamthanda umuntu wami lo nguye okusemela athi ukuthi hayi angila nkomo badala kodwa ngile ngicela lingibizele ngerandi bese befuthi laba badala batho bathi asibizi ngerandi ngoba thina asisebenzisi randi asithengisi muntu wena irandi lelo inkomo kini ithengiswa ngemalini sokusiya ku-cost yenkomo manje yikho sokuzadala ukuthi nxa kuyi-cost yenkomo inkomo iyimalini RTGS inkomo iyimalini ngedola lemelika inkomo iyimalini ngemali yeZansi Afrika kodwa isiqokoqela sendaba engifuna ukuma phezu kwaso kungasukumikiso njengentombi yesindebeleni ikuthi abakwethu esintwini kakaze kube le ntombi ehlala phansi lotsholiselwa ngemali kodwa ibizelwa ngenkomo olobolayo abesekhala bese bemlalela abadala ngoba bengafuni ukuvimbela ukuthi untombazana lo ayikwenda
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni
abalaleli ngibavalelisa ngokuthi bakithe kulobolisaneni lapha lingabo libala ukuthi ukubiza okwenziwayo lo sokusenzakala khathesi osokuqhakathekisa inzuzo ekhithwayo sokuyichitha imizi omunye umuntu usengaluza uthando entombini yakhe ngendlela abizelwe ngakhona sihlale phansi sikunanzelele nxa singakabizi ukuthi sibiza ngendlela yokwakha umuzi wababili laba abathandeneyo kumbe sibize ngendlela yokuzuza thina abazali okuzasala sokuchitha umuzi wabantwana ngiyabonga kodwa amantombazana ngaphandle ngapho ungaqali ukuhlala lo muntu ongazange abizelwe ngakini ngaye naba abizelwe nxa kuthe kwaba kunengi lincenge abadala bakhona ukuthi bancengeke babonisane bese besehlisa ungahlali uyisikwelede ekwendini kwakho ngiyabonga
hayi lathi sibongile lo-ke ngunkosazana Stars Mathethebe ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilale
kwamanje-ke soke isikhathi sezibhathelene labesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa loMadube wechisumbanje eChipinge, yena othi impilo iselukhuni ngamandla ngemva kwezulu lesiphepho ocyclone Idai ngoba emasimini sokuchile.
Ilanga selisisa sterile. Umuntu lo ana soqalisa ukutha amabele lawa. Abantu sebeqalisa futhi kumbe bazama oku-five times okwakathesi kumbe okwesikodla lokho abantu beyizama. Njengami ukuthi ngathi ngilawo amasimani lawo njengoba abasele lawo bayabe berente. Wena uyabungela mali yokuthi urente. So ukuthi ngakamba amanga sithi ngilawo amasimu angilawo. Shuwa sikhangelane le ndlala engayenziyo lapha. Kade sazokuthi kula umumbo obuyayo okuthengisa isaka kuthiwe $20. Lapha ukuthi uyithole $20 yakhona ukuthi uzathenga isaka awusoze uyithole. Ngiyakhuluma ngekwami mina ngekwami angilayiziniyona yomfubo endlini. Uyasela ukuthi uyenze njani ukuthi akunama-password yokuthi uya lapha izulu linile kuyabe kungcono ngokuthi omunye uyathi uye ungenzele lokhu uhlakule lapha nkimithi imbanjeni. So kathesi akula umuntu wonke ulandile ulendlala.
Lanxa uthe izindlu zakho kazidilikanga zigebhekile nje, bakhona abanye abahlangane lomonakalo wezulu yini? Njalo amanzi asehambile sokomile.
Amanzi kathesi khona isikhathi sokuphela emzilini. Kodizindlu shuwa sezikhanya ukuthi amanzi sengena sibili. Lapho lawathi nokuna laphana ngeviki edlulileyo leyana. Abantu sebewarid sibili njengoba izindlu sezimanzi. Kodwa enye indlu iyabe ingagcinanga njengoba izulu leli layeli lesiphepho. Kusho ukuthi kulezinye eziwileyo kodwa wena uyabe ungakwazi ukuthi usendaweni yiphi kumbe umuzi kabani. Yikho ngiyabe ngingawazi ukuthi akula lapho kwenzakala umbonakalo lo. Ngazwa layo umakhelwane wami womunye esithi kuleyinye futhi indawo esephezulu ukudlula kuthiwe kosheshe kumbe kuthiwe kosihlabane kumbe kobani. Ngazwa labo beyikaza nje besithi kule inyindi yazilikayo. Kwakathesi ubaba wakhona kuthiwe esebenza lapha emakudlom so wahamba khona ngale ukuthi ayozama ukuthi wakha enye indlu kuthiwe yadlika sibili yaphela. So uyabe ungakwazi kuphela ukuthi kobani kumbe indaweni kodwa ukuthi kulezinye ezawayo zikhona sibili njengoba izulu leli laye lilomoya sibili. Ukuthi nxa indlu ingagcinanga mina ngiyikhuluma ukuthi lami sengiwaridi njengoba indlu yami ilesemende eyilutshwani ngaphandle. Ngakho ngokuzama ukuthi ngiflashepa lapho ngayisebenzi uhouse ke lokho omunye umuntu. Ngathi akungcono ngicine isemende yakhona layo isathengeka. Okwakathesi ayisathengeki ukuthi ngizaba nethemba yokuthi.
Ye, lapha-ke sizwe uSithandekile Mhlanga exoxa loMadube oemanikaland kuhlelo lwabesifazana. Siyambonga kakhulu, singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Inkampani ye-Econet Wireless ithi ifisa ukuncedisa abantu abalezindlu ezaphidlikayo emanikaland. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalisa ngenjabulo ngugibbs Dube.